Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mbimbitho 2022 ngu Chris Andene. Endabeni zethu lamhlanje
zama ukuthini ozalungisa umthetho ngubani yikho kwenza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo.
Ibandla le MDCT lithi seliqotshise amakansila alichumi lasithupha ngoba esekela ibandla le Citizens Coalition for Change.
Need that is special to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that there is need for reform.
Lanqa abebandla le Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile ukhetho lwama-by elections endaweni eziningi zelizwe. Bathi lolu khetho aluqutshwanga ngemfanelo. Umqeqeshi weqembu lenguqu le Highlanders uMandla Mpofu uveza ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nqa lidlala lisekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDCT lithi seliqotshise amakansila alichumi lasithupha ngoba esekela ibandla le Citizens Coalition for Change. Umkhokheli webandla le MDCT umnumzana Douglas Munzora utshele intathele zindaba namuhla eHarare ukuthi ibandla lakhe lilakho ukuqotshisa amanye njalo amalunga edalele eParliamente. Kodwa uMunzora uthi amakansila asexotshiwe awaxotshwanga izolo kodwa inyathelo lokuthi basuke lathathwa nyakenye laziswa ngesonto kuyona le iviki. Unobhala jikelele webandla le MDCT unkosikazi Paulina Mpariwa ulobele uhulumende esithi amalunga la avela kuzigaba eziyisitshiyagalombili. Uluhlu lwabaxotshiweyo alugoqeli abeHarare leBulawayo lakho okuthiwa kulakho ukungena isigumula se-MDCT. Sixoxele siphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo saqala ngumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho lwama-by elections olwenziwe ngempela sonto lapho ibandla lakhe elingatholanga ngitsho lesihlalo esisodwa.
Ye, mnumzana, hayi mina lokhu vela ngikuzwisisa ukuthi kona kuhambe njani. Into engihluphayo ukuthi khona ngikwazi mgceke ukuthi fine ama structures yowavote leyo this time. Abantu sibili nje walabo abafuni inguquko abavotanga. Abantu nje kuvotwa ama activists labaya abalezihlalo ezindaweni. Yibo abantu abaningi abavote leyo. Labo aba decide election, hayi I think kuvote 1% of the registered voters. Lokho ngitshengisa ukuthi kona abantu bezimbabwe i-by election abayifuni. Njengoba bengayifuni kangaka, kungani siloko sisenza ama-by election abantu bengayifuni? Siyadlalisa imali. Umthetho okufuze utshintshe khonapha ube ngumthetho okhuluma ukuthi kona iparty yabe ilahlekelwe ngumuntu wayo bayahamba yenza ama-primary labo balethe eParliament kulokudlalisa imali ngalokho esikuyenzayo. But indaba leyi yama-elections hayi angikuzwisisi. La namhlanje sizisisa ukuthi uhambe njani nyazibuza ngile mbuzo eminingi than ama answers ngoba ngizwisisi sibili ngoba ngikwazi mgceke ukuthi kona abantu ama structures athi ikona siyavota ndawonye bephuma sibili bezi bezijabulela ukuthi hayi sesivotile sesivotile kube sokuthiwa khona kule zero akula into enjalo akula into enjalo sitamhlophe kulabo abawinileyo kodwa hayi dina kuyasizisa ubuhlungu ngoba kube sibesikangelele sibili sesilungisele ama elections.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu le MDCT seliqotshise ama councillors njalo amanye alichumi milasithupha. Ungasitshela ukuthi likuthatha njani lina khona lokho?
Hayi mina njengomuntu memvele ngikhuluma isikhathi sonke. Abonke abantu abayizwa ama recalls laba bengafuni. Even ngazobuze khona apha singaka xabani labanye bethu ukuthi bayofume yabo iparty. Ngakhuluma bekhona bonke. Ngabatshela ukuthi khona lezi into elizenzayo lezi kutshengisa ukuthi khona lifuna ukubusa. Ngoba nxa lingakwazi ukuthi khona likwazi ukuthi khona lapha umkhokheli wethu nguzibani simsupporte kutsho ukuthi khona likaqhali. Nxa lisithi siyophuma eParliament lizama ukuthini ozalungisa umthetho ngubani. Yiko kwayiza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo. Mina ama recalls lawa njenge individual not party position. Anguboni kusebenza, amboni kusebenza sibili. Qotho, anguboni kusebenza, amboni kusebenza sibili.
Umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi njengebandla bayemukela impumela yokhetho ngenjabulo ngoba lanxa abantu behlukuluziwe libandla leZANU-PF baqinisele bavotela ibandla lakhe.
Okuqala siyabonga abantu abavotela iCCC elizweni lonke benza ukuthi ukutshontsha kwamavoti le-vote buying le-intimidation kwehluleke. Lokho siyakubonga sibili ngenxa yokuthi konke kutshengisa ukuthi abantu baba nezibindi bama bezimisele. Njalo sifuna ukubonga abantu beZimbabwe abame lathi sibona ngani iZack ifanele ukuthi iqotshwe sibili ngoba hayi umsebenzi ayiwazi. Sibona abafa olutsha intanga abafuna ama birth certificate abafuna izithupha babencitshwa. Singaya kuma wards la kuma constituency sasibona abanye abantu bephonga ukukhutshwa besiyafakwa kwezinye indawo benga-applyanga ukuthi sibe transfer. Sibuhlungu ngoba noma siwinile indawo eziningi isiwine nzima at all odds ngoba sisebenze nzima sibone ukuthi kodwa kulamanye ama polling station angekho emthethweni kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sonibona sisazi ukuthi ngamasiyayo. Konke lokhu kuba nzima ngapha emandebeleni north kakhulu emandebeleni north echolocho sawina but into ekhona abantu labana abahlukumezwa kakhulu igugura wound lanamhla lokhu besesaba ukubulawa ngoba echolocho abantu abaningi babulawa. Sibona njalo ukuthi izanu khona ngale cholocho yasebenzisa ukwethusela yasebenzisa ihistory yokuthi abantu bazakufa njengegugura wound baphinda basebenzisa esithi kuthenga abantu njengoba lalibona kobulawayo bavuka singakavoti besipha impuphu abantu bonke hayi abantu bazithathela impuphu bazidlela. Ebhinga lakho bapha amabhasikili lezikebhe besipha abantu izimali amadonga athatha azidlela. Yikho ke siqonqosela ukuthi izeki kayiguqulwe yenze overhaul hayi ukumalezano ngoba lokhu kungadala impi enkulu i-civil unrest kungaba kungenzeka ngo-2023. Yikho ke sithanda ukubonga abantu bakithi. Sixwayise kakhulu amapholisa ukuthi amapholisa kaso extension yezanu ngabantu abethu abasebenzela isizwe labo banganqabeli abantu ngoba siyakwazi amapholisa edivala indawo eziningi epwesi emarondela ebhinga lecholocho sasoko sivalwa yikho ukhampeni akwethu azange ihambe kuhle kodwa siyabonga uNkulunkulu labantu abasincedisa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inkokheli yamabandla athi eleCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa nele MDCT umnumzana Douglas Monzora bakhuthaza ukukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ukuze kulungisiswe inhlupho ezibhekane lelizwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Lanxa abe-CCC bejabule ukuthi banqobile kulolu khetho endaweni eziningi bathi ukhetho lolu aluqutshwanga ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Okuveze ngabalawula ezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission endaweni zokuvota kutshengisa ukuba ibandla ele-CCC linqobe ezigabeni ezingafika phose amashumi amabili 19, kwathi ibandla elibusayo lathola eziyizikhombisa 7 ukhetho lwabazamela izigaba lezi edayo lephalamende. LSCCC liphose lathola onke amawards kukhetho lwamakhansile emadolobheni, kwathi eleZANU-PF lathola okuyingcosana. I-MDC Alliance kamnumzana Douglas Monzora lamanye amabandla kawatholanga ngitsho lesisodwa isikhundla kumakhansili lasedale lephalamende. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare, uMonzora uthe uyavuma ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kodwa ibandla lakhe lifunde okuningi kukhetho lolu. Uthe loba nje enqotshiwe kukhona okuningi okuveza ukuba ukhetho lwama-by-elections luqiliwe ngokusetshenziswa kwamapholisa ukumisa imihlangano yebandla lakhe. Uthe ibandla lakhe layalelwa ukukhankasa endaweni yeBhinga leMaswingo esithi lokhu kungabe kwenze ukuba anqotshwe. Ngakho-ke uthi kuyadingeka ukuba kube lokuningi okuguqulwayo kungakwenziwa ukhetho luka-2023.
That is special to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that
kumele kulungiswe amakomiti aphansi kwe-ZEC. Silamakomiti amaningi aphansi kwe-ZEC esibona engani kumele aguqulwe.
Isikhulume sebandla leli umnumzana Witness Dube uthi njengebandla benzela amhlophe kulabo abanqobileyo.
Bakhulumile thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili. Konke sikwenzayo siyabe sikwenza sikhangelele ukuthi sibe yizithunywa lezigijimi zabantu ngendlela abantu abafisa ngayo. So akukho nje okuzaphuma ekhethweni okufunwa ngabantu esingathi njengebandla singakuphikisa.
Ekhuluma lelandela izindaba eHarare namhlanje umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla lakhe liyathaba ngempumela yokhetho lwama-by-elections lanxa laye ekhala ngokuthi aluqhutshwanga ngemfanelo ngoba abantu bebesethusela kwezinye indawo. Kunje uthi sebelungisela ukhetho lomnyaka ozayo ukuze ibandla lakhe lithole izihlalo eziningi edayi lephalamende lasemakhansilini emadolobheni lasemaphandleni. Uveze njalo ukukhathazeka ngokungamanga kuhle wogwalo lumemethe amagama abalelungelo lokuvota ele-voters row esithi lolu ludaba lumele luhlaziwe ngabamandla aphikisayo.
Another one is contested. The honorable conduct of the Zimbabwe Electoral. We have not seen. They were supposed to also pass the constitutional test in terms of following the constitution on all the requirements. Look at the complaints we had around the ballot paper itself, how the pictures appear, and how our logo appeared. You can see that there is tomfoolery. You can see that there is deliberate misuse on the part of the.
Okunye ukuthi sibone ukuthi iZEC iyenza umsebenzi obukekayo. Bekumele balandele isekelo sombuso wethu. Amaphepho okuvota kanye ayengakhanyi kuhle amabizo ethu. Lokhu sesibatshelile abeZEC.
Umsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Felix Mafa uthi uZulu uvezele iZANU-PF ukuba ibandla alithandayo yiliphi.
Siyabonga simelele ibandla lenu ele-Citizen Coalition for Change. Simelelwe ngubaba u-Advocate Chamisa. Siyalibonga bantu bakwethu Mahlabe Zulu. Lingadinwa. Lokhu kutshengisa ukuthi sesifanele sisebenze kanzima ngoba lokhu sisilungisela umnyaka ozayo. Lalabo esibadlileyo bayafunda balandela amanyathelo amatsha, yikho singalala sithi yi-complacent. Ijuba liza libalekela sale sibambe izinsiba. Asisebenzeni.
Isikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi abalahle imbeleko ngokufelwa.
To congratulate labo abanqobileyo ngoba okwenza njalo ukuhlonipha uZulu ongabe khethe bona. Siyananzelela thina ukuthi indawana zonke esincintise khona kuyavela kusobala ukuthi si improvile kuma results wethu aka 2018 njalo we've consolidated i-position yethu ukuba libandla elikunumber 3.
Umsekeli we-ZANU-PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi ibandla lakhe lenze kuhle kakhulu ukhetho.
Abantu sebekwazi ukwenzakalayo ukuthi i-opposition ayimelanga lokhu ethi yona ikumele, and thina njengama-supporters e-ZANU-PF siyathaba kakhulu nge-results, siyathaba kakhulu ngempumela yokhetho lowo, ngoba into ezintathu ade sizimile ziyenzakele zifezekile. Sithethe amasitate nge-MDC amanyanga khona, sithethe njalo sayehlisa njalo umango okudliwe sasingawo ngo-2018. Okwesithathu sagcina amasitsi adevele phansi kwethu. So thina, for us, i-election lay has been emphatically extraordinary ngoba isenza sitshengise njalo sitshengisise isizwe sonke lo mphakathi wonke ukuthi ZANU-PF asobandla lokudlala, libandla elinkulu kakhulu.
Ukukhetho lwabazamela izigaba ezijeneyo edale ephalamende, ibandla le-ZANU-PF linqobe Mbirikwa South, Murewa South, Chibi South, Cholocho, Mwenezi East laseGogwe Central. Ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana le-Glenora, Glenview North, Highfield East le-West, Kambuzuma, Kuwatsana East, St. Mary's, Mufakose, Harare Central, Harare East le-Hatfield. Linqobe njalo eDangavura, Marondera Mkoba, Kwekwe Mbizo Phumula leNkulumane, kube lempumela efanayo ukhetho lwamakhansili. Ngimelesi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe lengcwethi ezicubungula ezombusazwe baveza imbono ehlukeneyo ephathelane lendlela uZulu wesigaba seMathebeleland aphatheke ngayo ukhetho. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu beCholocho bakhethe ibandla le-ZANU-PF ngoba belokwesaba ngemva kokuhlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi. Kuthi ingcwethi zezombusazwe zinakanela ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho kunqoba kukhetho ngoba uZulu esehlukuzekile ngesimo somnotho welizwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ezigabeni ezimbalwa zeMathebeleland, uZulu ukhethe ibandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ngoba likhokhela kuzigaba eziningi, lanxa inani labantu abaphume besiyavota beliphansi kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, uthi izigaba lapho ibandla le-ZANU-PF elinqobe khona eMathebeleland belisethusela abantu, njalo iningi labo ngelahlukumezeka ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Isiwine nzima, sibone ukuthi kodwa kulamanye ama-polling station angekho emthethweni, kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki, sibona sisazi ukuthi ngama-CIO. Echolotho abantu labana abahlukumezwa kakhulu iGugurawundi. Sibona njalo ukuthi iZANU khona ngale Cholotho yasebenzisa ukwethusela izeki kayiguqulwe yenze overhaul. Sixwayise kakhulu amapolice labo banganqabeli abantu.
U-Alderman Gideon Mangena, umgcinisihlalo wesabelo sakobulawayo kubandla le-MDC Alliance, uthi bazahlolisisa ukuba kungabe kungaphi lapho ababe lamaphutha khona njengebandla.
Kuyenzakala kuba le-win, kuba le-loser. Sizahlala phansi njenge-party sikhangele lapha esingabe siwe khona kakhulu ukuthi singakwenza njani. Sizangena njalo ngo-2023 niyakwazayo, sizabona ukuthi lapha esizabe sikulungisise khona sizaqhuba njani.
Umnumzana Qhubekani Dingani, umhlali wakobulawayo, uthi ukuvota okwenze abantu ngalimpelasonto kuveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abantu bemhlubuleni weMathebeleland bazavotela bani.
Ubona abantu bemathebelilendi bamvele abathande abantu bakibo, yikho ubona bengavoteli amabandla angaba njengabomthwakazi kumbe izaphu, ngoba ngamabandla abo kodwa bona abavele abazithandi, yikho bengathandi ukuthi bevotelane bona ngokwabo bekhangela amanye amaphathi avela ngaphandle angabe engela mbono ngezigaba zabo elo mbono ngakwezinye indawo kungela development kumbe intuthuko abangayiletha esigabeni sabo.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Effort Ncube uthi abantu beMathebeleland banakho ukuthi basukume ngobuningi ukukhetho lomnyaka ozayo befuqwa yisimo somnotho welizwe.
Abantu beMathebeleland baqhubeke besekela i-opposition ikakhulu labo basemadolobheni labasebhinga kuleya ndawo. Sibabonile njalo beyibuyisela i-opposition lapho ekade ivusa khona. Echolotsho sibone iZANU-PF ibuyela, kodwa kukho okuthinta ukuthi kuzaba njalo ngo-2023. Izinto zingatshintsha kakhulu ngokube zomnotho zime kabi, njalo abantu besengaphakama ngobuningi besiyavota. Lokho kuzaletha ukuthi kube le nguquko kulokho esikubonayo. Isengaluza kakhulu iZANU-PF emakhaya ngo-2023.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zebandla leZANU-PF yehlule ngoba uMnumzana Josephat Ndebele osebenza emahofisini akobulawayo edlulisele imibuzo kuMnumzana Raymond Mthomba laye odlulisele imibuzo phambili. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu njengeZimbabwe Democracy Institute bakhuthaze ukuba uZulu weMathebeleland aphiwe amathuba okuthatha izithupha ngoba abantu besigaba lesi behluleke ukuphatheka kuhle ngobuningi kukhetho ngenxa yokuswelakala kwezithupha, hatshi ukuba abalathando lokungena kukhetho. Bathi njalo kumele kwenziwe ngokuphangisa kusenzelwa ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 owelizwe lonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zisola kakhulu okwethulwe ngumongameli Joseph Biden wakwele Melika okuthiwa ulahle umlomo ngokuthi umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin kumele asuke esikhundleni ngenxa yokubulala abantu mahlayana kwele Ukraine okulempi. Kulabanye njalo abathi uBiden ukhulume okufiswa ngele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubikwa ukuba uBiden walahla umlomo esanda kubona iziphepheli ezidabuka kwele Ukraine ezihlala kwele Poland. Ababehamba loBiden bathi kwamzuza ubuhlungu ukubona abantu abaningi bebuthene enkundleni yemidlalo ngenxa yempi kwele Ukraine. UBiden wathi,
"For God's sake, this man cannot remain power."
UMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi uBiden wethula amazwi la ngoba wayithukuthele
isenzakalo ukubhidlizeka lempi ese-Ukraine kuyatshengisela ukuthi umbuso we-Russia ngaphansi kwa-Putin umbuso obandlululo, umbuso wezibhakela. Amanye amazwe nje engabe sekhuluma nje sithi hayi kwakungavele kufanele ukukhulunywe khonokho ngumongameli we-America, kodwa mina ngibona ngathi mina ubuhlungu ayebuzwa esevela bona iziphepheli lobuhlungu abuzwayo nxa ekhangele ukubhidlizwa ukwenza amadolobha e-Ukraine kuyatshengisela nje ukuthi ye umuntu wonke nje ophatha udaba lenkululeko lamalungelo eqakathekisa lokho uyabe cabanga nje sithina ye hayi uPutin kasifanele ngabe ngumongameli. Ngibona ngapi ngathi ubudlelwano bakhona phakathi kwe-Russia le-America abuvele buyaphambaniseka, baphambaniseka kudala nje laphana uPutin aze ayethumba iCrimea abusalungiseki.
UMnumzana Ngqabuthi Mabhena usiba lukhulu webandla leZimbabwe Communist Party uthi ele Melika liveleli le njongo yokugenqula uhulumende wakwele-Russia.
Umongameli we-Melika uJoe Biden lokho akukhulumileyo yikho vele i-America ekufunayo, ngoba vele ukufaka ama-sanctions elizweni njengalokho abakwenzayo e-Russia yikuthi abantu be-Russia babe sebevukela umbuso kamongameli uPutin bese bemkhipha esikhundleni, ngoba nxa usithi ngoba i-Russia ithumele amabutho e-Ukraine bese kusithi McDonald bese iphuma eRussia, bese kusithi ke abantu bengatholi imali emabank, bese kusithi amankampani amakhulu abese phuma eRussia, chiya abantu beRussia behlupheka. I-message abantu abayitshelwayo ngansithe ukuthi ukwenza lihlupheke, okwenza lihlupheke yinguthi upresident wenu kalaleli, lingamkhipha upresident wenu konke kuzahamba kuhle, konke lokho esikufakileyo kuzabuyela.
Umabhena uthi okwenziwa ngele Melika akufani nalokhu elikwenza kwele Zimbabwe.
Kulo mahluko ngakithi, loba thina singahambisani lawo ama-sanctions eZimbabwe, sithina ama-sanctions kumele aphume eZimbabwe. Kodwa esikuvumelanayo sonke njengezalwane zaseZimbabwe eziprogressive yikuthi ZANU-PF kakusamelanga ibuse. Kodwa iZANU-PF siyakwazi yafakwa yiwo ama-British ngo-1980, yafakwa le-America. Lo ayediplomat ye-America u-Andrew Young wathi yena ukunqoba kukamgabe ngo-1980 kwaba yi-victory ye-democracy, kusenzelwa ukuthi i-Soviet Union ingabi le-influence e-Southern Africa, ngoba babengafuni kungene izaphu ngo-1980, ngoba babebona ukuthi kungena kwezaphu ngo-1980 kwakungena i-communism e-Southern Africa. So yikho ke bakhetha ukuthi bafake umgabe, basebelahlana ke ngokuthatha ke amaplazi umgaba akwenzayo lokungenela impi e-DRC. Yikho ke siyakwazi ukuthi e-Russia vele ukufaka ama-sanctions yikuthi kukhitshwe upresident Putin esikhundleni.
I-Reuters News Agency ibika ukuba ele-Russia selibulele abantu abedlula inkulungwane 1200 kwele Ukraine, lapho libhomba khona mahlayana emadolobheni atshiyeneyo. Inhlanganiso ye-United Nations ithi sokunabantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ummeli weleUkraine welemelika uOksana Makarova umanyane labantu abakade betshengisela endaweni eLincoln Memorial eWashington DC izolo elemelika, besekela ilizwe lakhe elihlaselwa ngeleRussia. Ekhuluma embuthanweni wabantu laba, uMakarova uchaze umongameli Vladimir Putin weleRussia njengombulali. Kula masocha aphosa afike inkulungwane ezithuba munemunye 9,000 abele Filipino lawo eMelika angene kuhlelo lokulingisa kwezebutho esihlengeni seLuzon Islands esisePhilippine. Lolu uhlelo olwenziwa minyaka yonke phakathi kwamabutho amazwe amabili, kodwa oke wamiswa okweminyaka emibili edluleyo kungenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Umlingisi odumileyo onsondo wakwele Melika uWill Smith uthole isichitho sakhe sakuqala ese-Oscar izolo, lanxa ngaphambilini eke wayahlasela omunye njalo umlingisi onsondo owaziwayo uChris Rock emkhosini wokunikezwa kwemivuzo yama-Oscar Awards waphuma kumabonakude emhlabeni jikelele. USmith ubikwa ecasulwe ukuthi uChris ukhulume ihlengisa ngomkakhe uJada Pinkett Smith.
Singakehlukani sihlobo, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDCT lithi selixotshise amakhansila alitshumi lasithupha ngoba isekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Lanxa abebandla le-Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile kukhetho lwama-by-elections, bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama. Uhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.